soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Vuga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ziku 5 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umzimba kamufi uKhonto Mhlanga wayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla phambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa elifane. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni kukhetho oluzayo.
Ngaphuma sonke njengabantu sirejiste ukuvota njalo sivote, siyabe siwine ngendlela enkulu ukubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti ethu etshone.
LeZimbabwe limanyene namanye amazwe ekunanzeni iviki yokuqakathekisa kokumunyisa abantwana uchago lwebele.
Ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola konke okufunakalayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kamufi uKhonto Mhlanga wayeyingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obhubhe ngomvulo odluleyo ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo lamuhla phambilini komthandazo ozaqutshwa eBulawayo Amphitheatre. Andubana usiwe ekhaya lakhe eLupane lapho azabekwa khona kusasa. Umqondisi wenhlanganiso yeNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi ezinye zendawo lapho umzimba lo ozadlula khona zibalisa eAmakhosi Theatre esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lapho ayesebenza khona eSkies Metro FM leKiona TV lesihlahleni lapho okwalengiswa abantu ilizwe lingakatholi uzibuse kanye leKhansili kobulawayo okuyiyo emnikeze inhlonipho yedolobho e-civic honors. Asizweni umnumzana Moyo echasisa ukuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Bese sidlula esitho lapha kuthiwe khona isicoco abathi civic honors, isicoco sedolobho lakoBulawayo. Bese siyaqeda sesise amphitheatre lapho kuyabe kulinde khona abantu abalanda ukuzomvalelisa uKhonto. Isevisi enkulu yokumvalelisa izabe ise-amphitheatre lapho esikhanyelele abantu abaningi abavela endaweni ezahlukeneyo zeZimbabwe. Njalo kuzaba nama-presentation ambalwa omsebenzi uKhonto ayewenza. Singaqeda lapho phakathi kwemini bese sikhangelela ukuthi umzimba kaKhonto usuzaphuma koBulawayo ususiya eLupane lapho azakuyalala khona ebesevuka ibekwa ngomgcibelo.
Lapho libhodabhoda edolobheni lakoBulawayo liyabe lihamba labo bani njalo emthandazweni ngobani izikhulumi ezibalulekileyo ezinxusiweyo?
KoBulawayo ngoba kusasa kuphakathi kweviki Friday uLwesihlanu lwahlupha kakhulu izimoto aziningi koBulawayo. So ukungena kwethu koBulawayo asifisi ukuthi sibe ngabantu abazagcina besenza ukuthi idolobho lime singasahloniphi abanye abatshayeli bezimoto. So abantu abaningi sithi bahambe beyelinda eBulawayo Theatre. Imoto ezizadlula zisiqhubana lo mzimba kaKhonto yizihlobo zikaKhonto imoto yakwabo laba emakhosi asebenze labo abantwane lama-officials kahulumeni sikhanyelela ukuthi lo meya. So hayi zimoto nje ezintuthwane abantu bazabe belindile. Umuntu kazalwa kaphuma emolini eyodwa uzakuba lesikhulumeli ezimele ama-artist. Ama-artist asuka khonapho koBulawayo, ama-artist asuke eHarare, ama-artist asuke endaweni ezehlukeneyo kuzaba lezikhulumi njalo ezimelele izakhamizi zikaBulawayo omuhle. nesikhuluma ezimele ama-generation awemakhosi. Ngoba siyakwazi ukuthi makhosi iqalise ngo-1982 kuze kuzofika namhlanje. So sithatha abehlukeneyo abaqala khona ngama-80s ababuya khona ngama-90s abaka-2000. Kusiza khathesi kuhlanganela la ma-students ayefundiswa ngukhonza. Bese kusiba nje lezikhulumelo ezizabe zihlanganisela abaka-city council labakahulumende.
Selisiya elupane-ke, kuyabe sokuphelile konke okwakoBulawayo, kumbe baningi elikhangelele ukuthi balandele.
Ngiyabona liqhawe lapho esikhuluma ngalo. Esimpini sakithi umuntu uphekezelwa selimisuka emzini yakhe. Umuntu odlulileyo esimpini sakithi kasimphekezele ngokumbabhayisa ngokusedlulile. So sikhanyelela ukuthi abantu abaningi baza kuyalala elubhane, abanye bazavuka-ke emathathakusa befuna ukuyabamba umsebenzi elubhane.
Lisuthisekile kodwa ngokuthi isicelo senu sokuthi aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe asivunywa. Inani liyakhonona
ngayeke ngakhulumela uningi. Into eqakathekileyo yokuthi thina simelele abama-aji sahambisa isicelo. Uhulumende wabiza ukuthi umdladla uphiwa ukuncediswa nguhulumende. Lokho sakwamisa. Kodwa siyakwazi ukuthi bakhona abaningi abakade bekhangelela okunye, kodwa satshela saphiwa. Abantu bazahlala bekhuluma ngoba abantu balembono emningi yehlukile.
Lo ngumnumzana Nicholas Moyo, umqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Bangaphi, bayenzani, bathuleleni, bazaphetha ngani kulokhu kunje ngesizwe sabo esakhiwa nzima ngemikhonto nangamakhanda amadoda. Lala ngoxolo, lala ngokuthula khebesi, silo simkhonokhono, Mjamasi Ndwandwe, kasomnyama, rest in power. You are a treasure, someone's son. Declared or undeclared a national hero, praised or blamed, you remain a hero. May your prestigious, glorious legacy live forever and ever. Lala ngoxolo, khulukhonte, continue loving, malume wethu. Kutsho mina ophethwa kwaDuba uMthembu ozithembayo ukuthi abhadwa kwaNdakasala uMankulane enkakha uMthimu akhama uMzansi umhlobo othandwa yinkosi. Mphuma phansi elupane esitobo lambizi edandanda kodonka idibhi kudigba amadada amaduna kwenqandazivezi yachiya amabhanga kozobe yethu iziphe zakhe induku komtshaza afistikisa amakhasi kovuka mvundla nazi izinja kontombi khonjiswa ngokugeza kosikhetha abahle sitshiya babi esingabafuna osizi bachiya bahambe njengenkomo zamahlanga. Hala katsha! Lalo uphumule qhawe lamaqhawe elama lamaqhawe ayezitha ngamaqhawe azaqhela lasala liliqhawe lama limimpo lingaqhise eqhakala ngoba liliqhawe baye baye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo kukhetho oluzayo ukuze kukhitshwe iZANU-PF esihlalweni. Linkuthazo yethulwe iziphathamandla zaleli bandla umnumzana Ian Makone loNkosazana Fatsai Mahere izolo emhlanganweni abawenze lentathelo izindaba eHarare. Ababili laba bathi njalo ikhomishini ebona ngezokhetho iZEC kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Baphinde basola ikhomishini le besithi ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, yena othi ngempela abasakhulayo kumele bayevota ngobuningi ukuze bakhethe uhulumende ozasungula imisebenzi njalo avuselele umnotho welizwe.
Ukuze silungise indaba yokubana kutholakala imisebenzi, kufanele sivote ngenxa yokubana inguquko eZimbabwe kufanele ibuye sisebenzisa ukhetho. iZANU-PF lokuzama ukufaka ke ukudawuta lokuzunguza ke emqondweni yabathi ukubana ukuvota uncedi njalo sobariga. Ayisoqiniso le ngenxa yokubana singaphuma sonke njengabathi sirejista ukuvota njalo sivote siyabe siwinenge ngendlela enkulu kubana kuzaba nzima ukubana ke amavoti yethu etshontshwe. Lokhu sakubona eZambia, mina ngangihambile ke ukuyamonitor lokho observe ama-elections eZambia, kwaba le nguquko ngenxa yokubana abatsha babehambe ukuya evota njalo bama ke eduze lama-polling station belinde ke amavoti abo esithi yikudefenda ke ivoti ngesilungu. So konke lokhu kuqakathekile ukubana sikwenze thina njengabatsha ukubana siwe le nguquko. Nxa sisiba le nguquko kuyasinceda ukubana silungise indaba emsebenzi, silungise indaba yokubana ke university abantu bethole ama grant, abantu befunde ke mahara from primary up to high school, uhulumende ebhadale esithi free education. Konke lokhu kupossible nxa sesikulo hulumende omutsha. Uhulumende omutsha ubuya nxa singaphuma ngobuningi bethu njengabatsha siyevota njalo kwenzakala lokhu nxa siregister ukuvota. Yikho ngikhuthaza ke ontanga abanye bami kubana sambeni lapho kuvule kuona emesenta ezek akuthathi isikhathi eside siyeregister ukuvota, ukuyenzela ukusasa singakhali ngokuthi ke eZimbabwe into azimanga kuhle thina singahambi ke ukuya influence ama-political processes. Whether ngowe-church, ungowebhora, ungowe-entertainment, sonke fanele siyevota ngenxa yokubana yilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. Khangelana amanye amazwe athuthukileyo abatsha bayaphuma besiyavota ngoba bayakwazi ukubana ukuvota yikho kudicide kusasa labo. Nyabonga.
Ungathini kwabasakhulayo abathi kabasoze bazihluphe ngokuyavota ngoba sokukade kuvotwa eZimbabwe kodwa akulatshintsho oluba khona? iZANU-PF iyala inqoba njalo nje kukhetho.
Ungakhangela imbali zamazwe atshiyeneyo eAfrika, ikakhulu sikhangela iZambia yabe le nguquko ngomnyaka odlule, uzabona ukubana ke kufanele ukubana siphume sibaningi ukwenzela ngoba amavoti atshontshwa nxa abantu bevote bebalutshwane. Into esiyibonayo nxa sikhangela ke ukhetho oludlulileyo, so kufanele ukubana siwine, but siwine ngamanamba aphakemeyo so that we overwhelm the rigging ceiling ekhulunywa ke ngezifundi lezikhwicwa mfundo ezitshiyeneyo. So kufanele ukubana sivote sibaningi ngenxa yokuthi ungavota abantu abalutshwane, kukhala abantu abaningi nxa amavoti etshontshwe. Kodwa uzakhangela ukubana abaningi abakhala abanye babe ngahambanga ukuyavota, so kulula ukubana ke esiphikisana labo bekwanise ukumanipulate ama-process ngenxa yokubana saye sibalutshwane. Yikho si-encourage abatsha ukubana siphume sibaningi siyevota ukuze kube le nguquko ngenxa yokubana yiyo indlela esikhangelane layo esingaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Gift Osterlos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kunjalo nje ibandla le-CCC lamukele ukubuyiselwa esikhundleni komsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Tinashe Kambarami oyemiswe umsebenzi ngumthethwandaba esetheswa icala lokuntshontsha. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele Studio 7 ukuthi uKambarami wamiswa umsebenzi ngenxa yabasekeli bebandla le-MDCT.
Sibona ngani lokhu wayevele emsulwa engalacala uye been vindicated. Lokhu kuthi ukuthi sebegcwalise khonokho edelele esilakho ukuthi kalacala babemgcoba njengamafutha engulube engayidlanga ngenxa yokuthi waqamba amanqamu ukuthi u-deputy mayor uChristopher Dube uhuquluza impahla ye-council esithi corruptive tendencies. Kwakhanya ukuthi abantu bahle bamvukela, ama-councillors abazange bamsupporte ngenxa yokuthi abanye babevele sebechapha umfula bayasupporta nalo mama uKhube lo Monzi uRaven. Yikho-ke akalacala, njalo siyabonga ukuthi iBulawayo sesilabanye abasupport tayo ngoba lingabona amajaha wonke la ayevele efuna izikhundla babevele belisana laye beku-youth assembly. Yikho-ke yikho ubona ukuthi iBulawayo lingahambi kulabafana amajaha lezintombi afuna isikhundla bengasabisebenzela abanye. Ngaleli cala siyakwazi ukuthi ama-judgment eZimbabwe amajaji acompromise njalo a-corrupt, but kuleli cala siyabonga ngoba kuphume njengakhonokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Thank you. kusukela ngomvulo bonalo esanda kwedlula kuze kuyefika ngesonto umhlaba wonke jikelele uyananza iviki yokukhuthaza omama ukuthi bamunyise abantwana uchago lwebele uZulu wamazwe wonke ukhuthazwa ukuthi agqoke impahla ezilophawu lokunanza lolusuku iviki yonke le esigciba ngesonto eZimbabwe akuqoqwanga nhlelo zokunanza leli langa uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe loDokotela Langelihle Lubimbi embuza ngokuqakatheka kokumunyisa uchago lwebele
ukumunyisa kuqakatheke kakhulu ngoba umntwana uthola most of konke okufunakalayo emzimbeni futhi kuqakathekile njalo ukuthi umuntu nxa emunyisa elandele ukufundiswa akuswayo esibhedlela ukuthi iminyana zokuqala eziyisithupha emunyisa umma engamuthi okunyukisa emunyisa kuphela ngoba uchago lukamama lulakho konke amanzi emkonko okufunakalayo ukuthi kukhulise umntwana ukuthi ungatholi imikhuhlane
kuyona liviki yiviki yokukhuthaza omama elizweni lonke jikelele ukuthi bamunyise kuyini wena dokotela Lubimbi ongakutshela omama abalaleleyo namhla ukuthi bakwenze ngokwendaba zokumunyisa nxa besithi bona abalasikhathi sokumunyisa kumele baye emsebenzini
okay ngingabakhuthaza omama ukuthi okuqakathekileyo ukuthi umntwana ayithole uchago oluvela kumama kusho ukuthi ongakwenza ukuthi umhlengile umntwana uchago lolo oluvela kumama liyakwanisa ukuthi ulifake efrijini kumbe lifrizwe ukuze lihlale lingahlobanga umntwana ebeselukhudumezwa ngokufakwa embodleleni yalo and then ukuthi ukufaka imbodlela leyi phakathi kwekhontena elamanzi atshisayo okuqakatheke ngalokho ukuthi khona yakhona uyakwanisa ukuthi uye emsebenzini kodwa lo sele umntwana ikwanisa ukuhlala eminika uchago oluvela kuma ngaleso sikhathi ngabemkhuthaza futhi ukuthi lo nika umntwana uchago engamnikeli ngegula kodwa ke emnathise kumbe ngenkomitsho ngoba usual isikhathi esiningi umntwana onika uchago ngegula ugcina esala ukumunyi ebeleni ma umama sevele emsebenzini so engamnathisa nje ngenkomitsho kuba ngcono ukuthi lo mama ebuya ekwanisa ukuthi emunyise engaliyali
lo ke ngudokotela Langelihle Lubimbi obexoxa le Studio 7 ecingweni esebhilitane
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe this is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi idolobho leCaribe lendawo ezinqelelane lalo zibikwa zihlaselwe yikuzamazama komhlaba iearthquake izolo ebusuku ugatsha lezomkhathi olwe-meteorological services luthi isilinganiso sokuzamazama lokhu bekukuzinga lesine emtshineni we-Richter scale iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli uMasol Mnangagwa usikile elizweni izolo elubhekise kwele-Mozambique lapho azaxoxisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngenhlelo zokusebenzelana kwezamabhizinisi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp
ngezindawo asiyezwa nje kulowo ohlala kuqanjwa manga kusakhulu esigekeni zimamba inkosi kambe isiphi isigeke esake sabo ngenkosi umnankakho engakwazi ubani impela umuntu ongaba lesifiso sokuthatha imali engakho umnankakho engakwazi abantu bakamnanga kolo ngabantu bakhe yabazi elenge kuzo futhi ukutaba manje futhi kuzogcina ukukhuluma amanga kuphela ukuthi okuyadingi ngoba kuhlala kudingwa abantu bezaluphiso bahlala bedingisa amanga asilingeni sizwe ukuthi ozoboshwa ngubani sizwe ukuthi umuntu ozoboshwa ngubani kulelo icala lokumanje inkosi omazi osejele oyizana uPF bahlala besenza ububi ngubani osekwaboshwa lapho ababulala abantu ukuthi kuboshwa abantu abangena amacala abantu ababulala abantu beyekwa akulanto vele abazoyenza lapho izana uPF yenza loba yini ezilongibona kwayena umnyanga wokungisikhohlakala sakuqala instead ukuthi kube nangomunye umuntu okhuza udlame lo kodwa yena ngoba selayo kodwa abantu bebulawa elizwe and into yenzakala emhlweni abantu abantu angazi why bengadili bengafundi ukukhuluma iqiniso ukuthi izana uPF yikwenza sala ukuthi akube udlame kube udlame elizwe kodwa abantu bekwazi kamhlobo ukuthi benzile lenja izana uPF emhlweni abo wonke umuntu uyakwazi ukuthi izana uPF yikwenza kodwa manje uma sebekhuluma se-CDA uma sekuzavota sekulo dlakeli udlakeli sekuyekhuluqiniso kuthi mnangagongoyo wenza konke lokho
e-Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli i-CCC imidlwane kodwa ayikathungululi iyabonisa kodwa ukuthi sizothungulula ngoba sengiyibona uma ikhuluma la ku-studio ama-studio akhona awasakhulumi ngokuthi asibambane ngoba thina sibancenge avela sithande ukuthi kubanjani kodwa ke bona lokho bengena kala ku studio 7 besitha kubanjani thina singabancengi why kuyibo bodwa bathi kubanjani izana ngikaze ngizwe isitha kubanjani mina kodwa yiyo yena le triple c ehlala ingena ngokuthi akubanjani imidlwane izothungulula ngelinye ilanga la ku MRP mina ngiyajabula kakhulu ngoba vele thina asingenele ukhetho lokuphatha iZimbabwe thina sifuna ukuphuma kuyo iZimbabwe sizimele thina sodwa viva MRP viva phansi nge triple c lezanu PF siyangena manje thina lapho ku MRP silungisa izinto sesikulungisa njengamanje siyabonga
Studio 7 ndinja ngizothanda ukuphendula la abantu laba bathi kumele ukuthi abantu bebambane ukukhitshwizana hayi izanu ngevota ngiyiphuma ngiyiphuma impela ngevota izanu PF kodwa akazama abazamayo kodwa ngevota ngiyiphuma yikho thina sesihlwele ukuphuma eZimbabwe siyithwakazi njalo kunye abantu kumele behluphe kakhulu ngokukhipha izandla ngabantu bemashonaland nabantu besindebeleni ngoba yibo awayifakayo ngo-1980 bonke asilandaba ukuthi kumbe uchamisa bonke nje bayiba bayafaka izaniphila esikhundleni namhlanje sokunzima ukuthi bekhiphe sebezodinga thina thina kwakuthiwa siyi-minority kwanti abantu shona ngakho ukuthi sizoyikhipha izana hayi athina silandaba lokukhipha izana sesifuna ukuphuma eZimbabwe sizimele sodwa lapha njengakudala vele sasizimele sodwa bezimele bodwa khonale Studio 7 linjani basakazi bethu labalaleli ye kula amazwi kababaluta ngoPrisi Dubeko Sibanda lo wayephendela umdenda lo wabalokazama ukuzihlonipha lokazama ukuhlonipha abantu bakomthwakazi kazama ukubahlonipha mpeli engaphathi abantu bakomthwakazi njengezigqila njengezigqila zabantu bemashonaland yena mayesutha lapho khona kwele ukuzani ku-MDC mbe-CCC ubeyini party yakhe kazi kahle thule engachothozi abantu bakomthwakazi engachothozi abantu bakomthwakazi ngamuzwa nje laphana sibizwa ku-echothoza umdeda embiza ngamagama angasile zama ukuzibamba Prince Dubeko Sibanda mdala mawungaka ma usiza sindlele kahle imali yakho yamashona akho ungazama ukuchotha ungazizichotho zabantu bakithi ungazama ukuchotho zabantu bakithi thina siyazi into esiyilwelayo siyazi into esiyilwelayo njalo sizayithola futhi ngoba unkulunkulu kadaba unkulunkulu uthanda bonke abantu sizayithola futhi imithwakazi ethu izabuya kuphela uyafuna kubheka ufuni namashona akho imithwakazi ethu izabuya kuphela inkulu ekitiza
ngilele ngibingelele ku-Studio 7 okhulumayo unkomo laphana ejolojo ayikho nje okuningi kukhulumayo kugqugquzela nje kuphela ukuthi abantu sambeni siyobhalisa sambeni siyibhalisela ukuvota abantu bakithi next year sifuna into itshintshe yonke into sikhipheni lo mbuso khona emandleni ngibuye ngixwayise futhi nakubafowethu laba abasemazweni laba yibo abakhuluma kakhulu bethi sifanele siyovota kodwa kababuyi sizovota abantu siyacela yekelani ukukhuluma liphethi yakomfula wozani ngapha sizovota singakhulumi singaphandle ngoba vela umlomo angeke kuthiwa ngesindebele umlomo awugcwalelwa mfula ngoba into eliyenzayo lapha yiyona leyo ukuthi umlomo awugcwalelwa mfula ngoba likhuluma abanye bakoBotswana abanye bakoSouth Africa kanti manje lifuna kuvote bani ilungiselise wozani zonkeni madoda sizolungisiliswa
siyalibingelela njalo bonke kwabele inkomo ngeni lonke mahlaba ezizwe sizibuhlungu lokusukwenzakala phakathi emathawini sokuba nje inkunzi yezibhama hayi bakithi livela onakala ilizwe lethu bakithi angazokuthi sizaphephela ngaphi sizayaphi umhlaba nako sizishisa kizo zonke iindawo sayazi sokutshisa kanti ake sizweni into esiyizwayo sibe ngabantu esilungiseni sibe ngabantu esibambana sibe ngabantu banye ukuze into yethu yakheke hayi zana siyisolisenzo isenzo siyasisola sibimangayisi siba sibi ngoba siyabe sifuna into ithuthuke kube kuhle emhlabeni asinamadamu asinamanzi asinani kuyahlupha kunoko ngiyabonga.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole isigwebo esetheswe untombazana welemelika odlala umdlalo webasketball uBrittany Griner ogwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka eyithoba munwemunye kwele Russia. UGriner wabotshwa egcekeni lendizamtshina ngenyanga kambimbitho kwele Russia elimbodlela encinyane eyamafutha enwele alungiswe ngensango. Amapholisa kwele Russia athi umuthi lo yisidakamizwa lanxa yena uGriner walandula wathi ngumuthi wenwele njalo ubengajonganga ukungena lawo kulelo lizwe kodwa wagwetshelwa ukuhlala ejele waphinda wahlawuliswa imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16,301. Kusenjalo, umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia alisozele nelise ukuhlasela isigodlo selizwe lakhe iKyiv ngoba sebezilungiselele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
IRussia ithema iyalapha yaya itshela nje ukuthi izokuthi yangayanga isheshi buye ekhaya isilu isinqobile leyani kodwa siyabona ukuthi akusahambanga ngaleyo. Sizakhumbula futhi ukuthi ngesikhathi iqala iRussia kuyangena la kukhona nabathile ikakhulu izikhulu osomabhizinisi beRussia ababengathi abahambisani no Putin ekuhlaseleni kwakhe Ukraine kodwa lokho kwaya kwashintsha. Izikhulu zonke lezi eyiningi ezaseRussia zazashintsha zameseka uPutin kodwa bebonke nje babezitshela ukuthi lempi izoya ithathe isikhathi sibe sincane but uma siyibuka lento iba nemthelela engemihle kundawo zombili ngoba nawo amazwe aseEurope athenxa ngabe efaka untswinyo ama-sanctions kuRussia nabo bebengayitshela ukuthi lento ingase yelule ukwelula ayo iyabalimaza nabo eEurope akulimali iRussia nje kuphela nabo bayalimala okuyukuthi ingelula kakhulu sizabona ukukwetuka kwembuso emazweni amaningi sizakubona lokho kwenzeka ngoba lempi isiye yalimaza imnotho emningi emazweni amaningi emhlabeni esikubonayo ke ukuthi iRussia akuzukuba kuhle kuyo uPutin akuzukuba kuhle nakuye mhlawumbe sebengahamba mshintshele abathile abangaphakathi eRussia kodwa sizakhumbula futhi umsakazi ukuthi uPutin ngesikhathi yala akayanga nje enguPutin neqembu lakhe libusa eRussia kukhona amanye amaqembu amakhulu afana neqembu lamakomanisi ekade evele emeseka kakhulu uPutin ukuthi kahlasele Ukraine kusiya ngawo amakomanisi ngabe kade uPutin wayihlasele Ukraine so utshengisela ukuthi ngaphakathi uPutin ubeseselakho ukwesekwa ukukhulu kakhulu kodwa ke akuzukuba kuhle nxa lempi isengaqhubeka isiyaphambili kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo njengoba ngisho langapha eEurope akukuhle kakhulu kuzashaya kuze kuyoshaya nasekhaya eAmerica okungagcina mhlawumbe kusiba yikho okungalimaza uBiden uma kusondela ukhetho.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi uKhonti Mhlanga owayengumqondisi wezemidlalo yokuzithokozisa ukhangelelwe ukubhodabhodiswa edolobheni lakoBulawayo namuhla. Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.